Ngemva kokufa kukaStefan, kwaba lokuhlukuluzwa okukhulu kwabalandeli bakaJesu eJerusalema. Lokhu kwabangela ukuhlakazeka kwabalandeli endaweni ezitshiyeneyo. Kodwa lapho ababesiya khona baqhubeka bekhuluma ngoJesu, besithi uJesu wafa wavuka kwabafileyo ukuze sisindiswe ezoneni zethu. Omunye wabalandeli bakaJesu, okwakuthiwa nguFiliphu, wayetshumayela eSamariya, esilisa abagulayo, ekhipha lemimoya emibi, njalo wenza lezinye izimanga eziningi. Ingilosi kaNkulunkulu yalaya uFiliphu ukuba ehambe enkangala. Lapho-ke, kwakulendoda yase-Ethiopia, eyayihamba ngenqola, ivela khonza uNkulunkulu eJerusalema. Yayigcina inotho yendlovukazi yase-Ethiopia. Ibala encwadini eyayibhalwe ngumprofethi u-Isaya okweminyaka eminingi eyayisidlulile. Umoya kaNkulunkulu wasulaya uFiliphu ukuba esondele duzane lenqola. Wathi esesondele, wasebuza indoda le ukuba iyazwisisa na ekubalayo. Indoda le yasiphendula yona isithi, "Ngingazwisisa njani ngingela muntu ongichasiselayo." Wasenxusela uFiliphu enqoleni. Indaba yayisithi, njengemvu isiyabulawa, wathula. Indoda le yasibuza uFiliphu ukuba umprofethi lo wayekhuluma ngaye kumbe ngomunye umuntu. UFiliphu wasethola ke ithuba lokumchumayeza ngoJesu. Besahamba babona ichibi lamanzi. Indoda le yasibuza uFiliphu ukuba yikuyini okungamvimba ukuthi ebhabhathizwe. UFiliphu wasephendula wathi, "Uma ukholwa ukuthi uJesu ungumsindisi owathenjiswayo, ungabhabhathizwa." Indoda le yasiphendula isithi, "Ngiyakholwa." UFiliphu wasembhabhathiza. Umoya kaNkulunkulu wasuthatha uFiliphu wamusa kwenye indawo. Lapho aqhubeka echumayela ngoJesu. Indoda yase-Ethiopia yasiqhubeka ngohambo ilokuthokoza okukhulu.